Isikhulumi sebhubhane uMnumzana Gilibone Khabo uthi ingxoxiswano le ibijonge ukuthi uZulu azwisise ukuqhutshwa kokunikezwa imisebenzi kwamakhampani azimeleyo phansi kwenhlelo zethenda njalo kwaziwe amanyathelo athathwa yikhansili lapho isiqiliwe.
Umhlangano wanamuhla uyenzelwe ukuthi izakhamizi zihlale phansi labantu bekhansili ukuxoxwe kakhulu ngendaba yamathenda singathi njalo i-subcontracting. Izakhamizi zethu zibe mbuzo eminingi ukuthi kathi amathenda lawa abantu baphiwa njani, njalo nxa sokulo muntu ngase egqile ikhansili, ikhansili iyayithola imali yayo, njalo yiziphi indlela ezihlala zikhona for ikhansili ukuze imali yezakhamizi ingalahleki. So bekuyingxoxo ikhansili layo ibe lethuba yokuthi ixoxe izakhamizi ukuthi bona nxa sokuyodala namathenda bayena bayenza njani.
Ukhansila Silas Chigora uxwayisa osomabhizimusi bakoBulawayo ukuthi baphatheke kumisebenzi ekhitshwa yikhansili yakuleli dolobho.
Okuqakatheke kakhulu kumbe esikubumbile lapho yikuthi kuqakathekile ukuthi amakhampani akoBulawayo lawo abe ephatheka ngalowo msebenzi. So besikhuluma sixoxe ukuthi kuyini okufunakalayo ukuthi uze ube included kuma-contractors la umsebenzi le eyenziwa edolobheni. Kuqakathekile ukuthi ama-companies abe registered kupras. Kuqakathekile ukuthi ama-companies ashow i-capacity yokuyenza lowo msebenzi. Kaningi siyezwa abantu bekhuluma ukuthi hayi ama-companies akoBulawayo ayancitshwa ama-contracts kunikwa abantu abavela phandle. But kuqakathekile yikuthi at the end of the day i-service izayenziwa na.
UMnumzana Thabani Ncube osekela umqondisi obona ngokwakha izindlu ekhansilini yakoBulawayo uchaza izizathu zokuba kungani abaqhatshwayo bengenelisanga ukufeza umsebenzi.
Lokutshintsha kwama-statutory instrument ebesithi kathesi sokusetshenziswa ini antsho sokusebenzisa i-Zimbabwean dollar not US dollar, la makhampani amanye wona la esawangisa vumelana labo abanye baphuma out abazange banjani kumbe sibophisana. Lokhu esikhuluma bathi hayi ngezelulana imali izakhamizi zakoBulawayo sokule nkinga, kodwa njengekhansila sihlala ngaphansi esikwenza sikhangela ukuthi mhlawumbe kungenzakala yini ukuthi sidinge izimali particularly laba ababhadala abaqeda amasebe. Bakhona abaqedayo abanye abaqedayo ukuthi laba abaqedayo kule mzamo ekhona ukuthi singadinga izimali kwezinye indawo ukuthi umuntu waqeda isitendi sakhe singavuyeli siyedinga enye imali.
Omunye wezakhamizi zakoBulawayo unkosikazi Patricia Chabalala uthi ikhansili iyabandlulula ngokuqhatha abaphandle khona kulabantu abenelisayo ukwenza umsebenzi ofanayo koBulawayo.
Ye, ngendaba le eyama-ekhansili e-contractor abantu bangaphandle ibaletha koBulawayo ibapha ama-tenders ayiqondanga, imbi, ibuhlungu, itshengisa ubandlululo olukhulu. Khona lokhu yikho kwenza ukuthi sicine iBulawayo iluza izimali ezinye, ayisipende futhi isilutho ngoba ziyaluza. Kunjenje kulabo okuflight bacontractor baphiwa zonke izitendi ukuthi bathi sicine sesizokuthe ezinye izindlu ziphephukile kudilikile. Bakhona khona lapha kithi koBulawayo abanganelisa ukuphiwa ama-tenders lawo bakhe izindlu ezinjani ezigcinileni. Ulubandlululo olukhulu kubo kwenziwa i-City Council.
UMnumzana Jabulani Mhlanga, ingcwethi wezemithetho uchasisa okumele kwenziwe ngosomabhizimusi andubana bathole imisebenzi ekhansilini.
I-Public Procurement and Disposal of Public Assets Act ngathi umthetho okhona ofakiwe ngohulumende okhangela uselusa iy'ngatsha zikahulumende ezinjengama-municipality ukuthi nxa zisenza umsebenzi ezibene ziwenze in terms of service delivery kumele zenze njani. Ukuqala engakutsho ku-business ukuthi kabathathe ithuba lokuthi bayidinge i-procurement act nama-regulations akhona babekwazi ukuthi landele yona ithini mayelana ngemisebenzi kumele bayisebenze nxa ukuthi bafuna ukuthi bathole ama-tender aphi kuma-local authorities.
Kusenjalo ikhansili yakoBulawayo yenqabe ukuguqula amabizo ezinye izitalada koBulawayo isebenzisa umthetho olawula amadolobho owe-Urban Councils Act. UMnumzana Gilibone Khabo owebhupha uyalandisa.
Inqumo ethethe ikhansili basebenzise amandla abaphiwa yi-Urban Councils Act eyiyo ebanika amandla ukuthi batshintshe amabizo emgwaqo kanye namabhilidi.
izakhamuzi zakobulawayo ezingenela umhlangano bezikhanya ziphatheke kubi ngendlela ikhansili yakobulawayo eqhatha ngayo amakhampani angaphandle kwezabelo zemathebele lendi. Ikhansili yakobulawayo ithi ukuqhatshwa kwamakhampani azimeleyo kulakho ukuphathisa uZulu ukuthi athole imisebenzi, njalo wakhuthaza osomabhizimusi baleli dolobho ukuthi baphathe ngenxa yokunxuswa abamakhampani ukuthi baqhube umsebenzi othile, baveze lobufakazi bokuthi bayenelisa ukuwenza uphuthe ngoba ikhansili iqala ikhangele phakathi kwedolobho ingakaze iye qhatsha phandle. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.